sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 9 Hlangula 2023 ngokeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngoNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabulile okwamagama ngoba zikhangelele ukuyitshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela ele Belarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngenyanga kaNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. IZIMSEC ihlele inhlawulo yalimhloliso ngedola leMelika kodwa ithi abantu bayavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe besebenzisa isilinganiso esihlelwa libhanga elikhulu i-official exchange rate. Ukubhala umhloliso owodwa we-O-level ezikolo zikahulumende kuzabiza amadola eMelika alichumi lanye, $11, kuthi ababhala imihloliso ye-A-level bona bazabhadala amachumi amabili lambili amadola US$22 umhloliso ngomunye. Ababhala besezikolo ezizimeleyo ama-private schools bona bazabhatala amachumi amabili lane amadola eMelika $24 umhloliso ngomunye ku-O-level kuthi abenza i-A-level bona babhatale amachumi phose amahlanu US$48 umhloliso ngomunye. Okuyimali ezahlawulwa njalo yilabo abazabhala bevela ngekhaya kungela sikolo abafunda kiso ama-private candidates. Abanye abazali bakhala ngokuthi limali inengi kakhulu. Sixoxe lesikhulumeli seZimsek unkosazana Nikki Dlamini.
Ama-fees adazethwe US dollar. Lesithi khona imhloliso eyabhalwa ngoJune, leka ezabhalwa ngoNovemba. Izimali zakhona zifanana nalezo ezabhadalwa last year. So ngingabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US dollar, abazali bakwanelisa ukubhadala ngeZim dollar. At the interbank rate is announced. And I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to the registration of the US dollar is going to be between 8 and 15 March. The interbank rate is going to be 8 March. So now we're going to have a fungo patala US dollar. We're going to have 8 March. We're going to have the rate, the interbank rate. Yeah, announced that you said, what is the one you need to go to the my exam fees.
Izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge US dollar kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa announce nguhulumende ukuthi umzali ubhadala ngecurrency yena acomfortable ngayo. So nxa umzali esithi yena ufuna ukubhadala ngama-US dollar uyabhadala nge-US dollar. Umzali nxa esithi ufuna ukubhadala nge-rand uyabhadala ngama-rand. Nxa efuna ukubhadala nge-Zim dollar uyabhadala nge-Zim dollar. So isikolo asiso esithetha ukuthi umzali ubhadala nge-currency iphi, kodwa ama-currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumileyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Inxangi khumbula kuhle madlamini imhloliso kaJune ibingasekho uzanqondisa khona pho nxa ngilahlekile kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho kungani likubone kufanele ukuthi iphenduke.
journalism asikho ukuthi sasivalisile. Ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba ababebhalisa umhloliso ekaNovemba babe sebebhala noma ngoJanuwari kumbe ngoFebruwari. So kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana umhloliso ngoJune. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system, sesekwanelisa-ke ukuthi uJune akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe. Ungathini kubona lawo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi ngiyakwazi ukuthi ukuswela kukhona. Kodwa nasikhangele ukuthi ama-fees lawa for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumente. Uhulumente khangele ukuthi bayazwisise ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba ezikolo ezi-private yibo abangazeze babe le-subsidy.
Unkosazana Nikki Dlamini oezemsek sixoxe njalo lo mzali umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla sehlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Yena othi abazali abaningi abasoze bayenelise inhlawulo yemhloliso le ngoba iphezulu kakhulu.
Siyathola umbiko ngathi thina njengezakhamizi uyasihlupha kancane ngoba imali ezizibhadalayo nxa ukhangela ama-$11, ama-$24, ama-$48 kuma-private ngapha kusengeo-level A-level. Sibona ngathi imali lezinkulu kungani sitsho njalo. I think siyakhumbula sonke ukuthi uhulumende weZimbabwe ucacile ukuthi ubethena ngo-2023 akusoze kube le mbadala abantu bazafunda ngemahala. Kuyindlela yokuthi uzame ukukhusela abantu ukuthi wonke umuntu lo muntu ongela mali athole imfundo. Kodwa-ke kukhanya ungathi nxa sesikhangela nezintengo sofanele zibhadale ezama-examination fees ziyaphikisana leyani inkulumo njani. So kusitsho ukuthi abantu abaningi, abantwana abaningi kumbe abantu abaningi abawa-private, abantu abadala abafisa ukubana babhale, umuntu ongelama kuzehluleka ukubhala ngezinye indlela sebethethe imfundo bayenza yaba ngabantu abanothileyo kumbe abantu abanezinto zabo. Kuthi lo muntu ongumnyanga usencithwa ithuba lokuba layafunde, sibona ngathi hhayi iy'bhadale eziphezulu kakhulu.
Kodwa izimseki baba Sibindi ithi abantu bazavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso esiyabe sihlelwe nguhulumende kumbe singathi i-exchange rate ngaleso sikhathi. Ilanxa kunjalo abazali kabasoze bayenelise imali.
I-exchange rate nalesikhuluma ngayo kungayinanzelela iyakuchanza fota ngezinye ezinto xangaphambani kathesi khona wo-800 bedola besazizimdola. Kuyahle kuwutengisa ukuthi vele nxaso kunje abantwana bezehlika phena le imali esikhuluma ngayo i-RTG ezonto izimdola esikhuluma ngayo abantu abanengezimbabwe vele abayitholi ngoba abantu abasebenzi hlangasikuthi ukuthi abantu abasebenza ezimbabwe kathesi is-just less than 10% abachathiwe abanye abazikhandelayo lawo badonsa nzima kuyabe kuthengisa ibhanana nge-2 rand. Ubona ungathi wena leyo mali hambe ukuthi ayi-2 ayayitholi ibe njalo lamarendi abhadalayo labantwana besikolo amafizi abhadalayo akuvumi imali eyiphezulu kakhulu ngoba imfundo elinotho lomuntu umuntu wamnotha ngemfundo sinothikize ukuthi uyasuka lapha abe lusizo alethe sithina intuthu kumbe i-development elizwe. Kodwa nxa usumvalele ukuthi ayehlolwa athole isethulo esolazijulise sokusenza ilizwe leti libe lokuya ngokuya phambili. So ngamafitshane even kuthizaba i-RTGS kumbe izimdola hayi imali eyiningi ngoba vele izimdola abantu abayithola abayihola abona abasebenzi abahola bambi lo i-poverty income line abasebenelise ukuthi babhadale yona ezomali.
Imfundo yamahala uhulumende ayithembisa abantu Sibindi, lina njengabazali kukhona yini elingakwenza mhlawumbe liye kuyuhulumende limbuze ukuthi kanti wathi abantu bazafunda mahala sokwathini sokutheni?
Lelo liqiniso sibe likhona lokuba na le ndaba okuthi abantu bazafunda mahala kodwa kasikuboni thina lapha asihamba phakathi komuzi. Ngokunjalo-ke liqinisa ukuthi ofanele uhulumende kodwa-ke layena kube le ndlela yokuthi sikhulumisane layo. Thina njengenhlanganiso kusikhathaza ngoba vele silaye unobhala omkhulu wezemfundo ngapha kunhlanganiso yezakhamizi. kulolu ukuthi simnike vele ubhizi kulesuku uyaresearcha kumbe uyabuzabuza abantu ukuthi azi ukuthi kwenzakalani ku-ground. Ngemva kwalokho vele izahambe ingadi iye kuhulumeni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango zikhanya lonyaka zijabule kwamagama ngoba zikhangelele ukuchaya inala enkulu. Iningi labalimi labafuyi bemaplazini kulumango lithi lonyaka balethemba lokuthi bazaphila ngcono njalo bazake bayichaye bachiyane lokuchona becela ukudla kunhlanganiso eziphathisa abalambayo lakuhulumende. Kubika uintatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisasibanda.
Istudio 7 nethekele kulindawo yafica kuluhlaza tshoko enyama yendlovu. Umumbuzo ukahlele amakhomane sedliwa kuyasengwa kukanti izifuyo zinone kwamagama lamadamu wonke kulindawo segcwele. Nonzana Elton Gumete umgcinhlalo wenhlanganiso yabalimi bamaplazi enyama yendlovu Farmers Consortium NFC. Uthi bonga bakulinhlanganiso yakhe bayavuna lonyaka.
Abalimi abafika 140. Nyaga yakubona kukhanya ngathi izulu line kuhle nabo njalo abalimi abalapha kathesi kundawo yethu asebetshengisa ukuthi hhayi vele sokuvuthiwe sebesidla amakhomane umumbu i-word culture ikhanye yabalima throughout the season. So izindlela nje ukuthi sidinga ukuthi kuphumelele indawo le siphumelele sazakala indawo eziningi singabalimi zilathi sibooste imakethi.
Boko u-Anita Ncube walindawo ngumfelokazi yena-ke uthi usebenzisa uhlelo lwentwasa olwazalwa ngokuthi ngukatshompo lwenze wathaya inala esebekayo ngoba kohle wagebha amagodi lingakani izulu.
Ngaqala ukwagebha ngoseptemba kungela zulu komile phansi la. Sagebha sagebha sifake umqulu sigebhe siqede elinye iplot eliyi-one silandele sifake umqulu. Utheke izulu seliqalisa ukuna khona phana ngo-October thina sazeqalisa ukuhlanyela mhlaka 6 November. Kahle ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqinise ukuthi ngisebenze njengoba ngingaselayo ozabe nginakekele ongikhangeleleyo.
Umnumzana sifanele sithole ngumfuyi wenkomo olodume kulindawo yena-ke uhlala phandle kwelizwe lapho athole khona ulwazi lokufuya.
Ngisebenza ku-LK kodwa ngi-duty interest lami ngagcina sengifundile khona ngalo ukuthi ngiyenze ngizenzele i-artificial insemination. Siyathatha inhlanyelo yenkunzi ezijheneyo siyabe sizikhethile ezingatholakaliyo kuleli lizwe siku-beef production yes. Le dairy njengoba libona la ma-dairy cows nanka lapha sizazama ukuthi specialize kunguni ezakithi ezesintu ngoba izwe ezincinyane they don't eat too much.
Kuya phambili usithole ekhuthaza abahlala emazweni aphetheya ukuthi babuye ekhaya bazolima ukuze babe le mpilo enhle.
Impilo esiyiphilayo ngale kwi-diaspora isikhathi esiningi siyasebenza siyelala sisebenze siyelala. Impilo yakhona ayisiniki i-longevity as it say, as they say. Kodwa ungabuya ngapha ekhaya uzenzela ama-projects anje hawu uyazizwa la emoyeni wakho ukhululekile uhlalisekile kumnandi sibili njengoba uyalibona le khaya linje ngapha kumnandi ukuba sekhaya you feel that greatness.
Unkosazi Siphiwe Mafu ohlala e-Republic of Ireland ngumlimi ophumeleleyo kulindawo uthi akumelanga abantu balinde imali yomrholo emsebenzini wabo kodwa kumele babuye ekhaya balime izilimo ezijeneyo ngaso sonke isikhathi bazaphila mnandi.
Ukulima okwalezi nsuku kakufuna ukuthi udiphende entweni eyodwa, kuyafuna ukuthi uzame embuzini, uzame enkukhwini, uzame enkomeni, uzame emumbini ngoba awukwazi ukuthi okuzahamba kahle kuphi. Ungakhangela ukukodwa kube le flop kumbe imarket ibe flooded iprice isisehla usuwile. Kanti nxa kuyikuthi umultitasker usenza into eziningi ulakho ukuthi uma ukuthengisa imbuzi nxa imarket flooded iprice iphansi ubusuthengisa imbuzi zakho nxa sezikudemand. Lezi nsuku angeke ngithi basebenze, ukusebenza is no longer the key word. So umultitasker You need to multitask.
Umnuzana strike nyati usebenza eplazini lomlungu owathathelwa umhlaba wachira omncane kodwa ukhala ngabantu bokuza abathatha umhlaba bengawusebenzile.
Lapha ngiyasebenza eplazini yeKennels Farm. Ngisebenza izinkomo. Ngisebenzele ikhiwa Mr. Fawcett. Grand Fawcett. Inkomo ezi 180 okwakathi singathi 186. Ah, kuyalinywa kakhulu. Akuyadliwa kuyasuthwa kulento yonke lapha. Abaningi abantu abaphiwe kunapha emaceleni ngoba likhulu phela.
Abantu benyama endlovu.
Abantu benyama endlovu.
Abaphiwayo.
Kodwa abanye abavela kwezinye indawo.
Abangasuka
lapha.
Iningi labahlali benyama endlovu indlala abantu bazayizwela kumakhelwane. Wonke umuntu ukulumango ukhanya ujabule kwamagama ngoba esithi uzasutha lo nyaka. Ngiyimana Studio 7 ngapha enyama endlovu igama lami ngeza Jesus Banda.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Iputho lakwelemelika limanyanele leBritane leAustralia kuhlelo lokulinga izikhali kanye lobungcitshi bamabutho abo enkangala yeNevada izolo emizameni yokulungiselela ukuzivikela nxa eleChina lingacabanga ukwalwisa ngezikhali zalo zemoyeni. Amalunga ohlangothi lwabahlengi olukahulumende welemelika olwe-US Agency for International Development's Disaster Assistance Response Team afike kule Turkey izolo kuyancedisa umsebenzi wokuhlenga abawelwe ingozi yokuzamazama komhlaba. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota kwele Nigeria lubikwa solongezelela inhlupho ezivele ezibhekane lozulu walelo lizwe ngesikhathi lilungiselela ukhetho oluhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 25 kaNhlolanja. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hatshi awentshonalanga afakela inkokheli yebandla lezanu yebandla lakhe izijeziso zenotho. Bathokwethusayo ukuthi ubhodabhoda emazweni atshiyeneyo ehamba le ndodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye lo mnumzana Kudakwa Shetagwirei abetheswa izijeziso zenotho ngele Melika. Kodwa abakubandla elibusayo bathi uMnangagwa wenza akufisayo ngoba amazwe entshonalanga alwisana lenkokheli kahulumende weZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Kala sikhulume ngamadila okuthiwa maningi ayenziwayo. Isiningi iminyaka silokhu sizwa kuthiwa kulamadila ayenziwayo kodwa sake siwabone. So ngeminye imidlalo nje enziwa nguhulumeni kube ngani kukhona into abayenzayo kungani babhizi balungisa ilizwe kungela lutho nje sihlala sizwa kuthiwa amadili. Dilibani elingenziwa e-Equatorial Guinea? Dilibani umuntu ehambe lo mngani wakhe utavile ehambe lo mntana wakhe. Yini kamba bangayenza?
Ye, baba Golide
ukuphuma kaMongameli evula kusiba lohlelwana labaya abantu sokusibisela izinto ezinengi kakhulu sibili. Okokuqala sibonile indaba yokukhona kuwethu eZimbabwe ukuthi ungena ubantu eyi-agriculture ubudlelwano bethu lelizwe leBelarus selisibisele a lot of mechanism ku-agricultural sector also kusenza ukuthi kona siqashuka le nzuzo sisiba nelozen ama-harvest azwayo. Sibonile kathesi iwhite esiharvestile siyakhangela futhi ukuthi kona sikhangelele u-harvest umumbu futhi ongathi omnengi. Konke lokhu yikudlelana la mazwe nalawa aphandle lapho uMongameli asiyahamba khona. So ukuphuma kwakhe kule mpumela sibinxa umuntu engumuntu ofuna ukuvula amehlo akhangele engelabona ekhangele ngokweqiniso atsho komona.
Ye, khonapho ke uyakhuluma uGolide Mlalazi ungamphendula usithi
Chuma ilizwe leBelarus olukambayo sekuneminyaka kuthiwa sidila ngalo lalo ebuya amatharakitha kusukela ngesikhathi sikaMgabe amane ngakhona akubo chef emaplazini afile akusebenzi abantu bakithi bebesifa indlala kungayisuthi abakwazi ukulima kodwa kuyukuthi izinto zokulima zibuya zinikezwe laba izikhulu zebandleni lezanu azinikwa abantu aba-ordinary abantu bemzalabantu kumbe abantu bakithi elowagwelo akula ngitsho loyedwa olethabakithi abantu betholotho akula ngitsho loyedwa olethabakithi eyavela ebelarus kusela ngesikhathi samdala
igolide siyabona abantu bathi yindaba yele Zimbabwe lidlelana lamazwe anjenganale eBelarus bezobuya le-Equatorial Guinea lezinto ezinjalo njalo lokuthi behambe behudulana labantwana labangani besiyayenza amabhizinisi anje amadili lawa babuza abantu
okokuqala singaphenduli khonoko ngifuna ukuthi nakithi bona ubaba umlalazi wena uthebhede ngamthumela umlalazi lazadinabakuthumele ubone ukubana amatrakita lawo xa ebuya atholakala njani kaphiwa muntu kumbe oshefu wezanu njengo ofuna ukutsho omunye nomunye njengo afuna ukuwathola ulabo ukuthola lokwana ngoba it's a commercial deal asiyo political deal umthembo kustudio sebabana ngakuthumela intokuzeni yakhona itaphetakhona nawe nxa ukufuna futhi even yena umthembo angakufowadela akuthumela ubone lona amathelalani asemcedile angenile ama-irrigation schemes amaningi kusebenza ona nala amatrata afika angena asebenza abantu abaningi batholile sibili babo then bese sibuya-ke ekudleleni ukudlelana kona mazwi lawo uyabona iZimbabwe ithe yona ifuba kumngani nomuntu wonke pho-ke ikhangela lo ofuna ukuthi laye abe kumngani layo asoze siyenze okumfoselezi yabo so obelarus bona labo ketonal guinea lamanye amazwe edana bavula bavuma ukubamba isandla sethu xa siselule isandla sethu esobungani so xa bevumile siyangena abantu ngoba ayisukuthi bona abanalo ukuthi esingalifunda kibo banako omunye okukhulu abanako nakona kanti njengakuthi kanti sikhuluma so i-ketonal guinea lalindiyana ingeyinye yamazwe e-afrika la engela energy problem bale energy sufficiency nje ebangalisayo okuyinto ikhwabithela ubana sikufunde ukuthi kanti bona bakwenzenjani khona kwani
uyazi indaba ekukhulunywa nguthuba mhlawumbe uthuba kufanele sike simfundise mbijani ukuthi iziphofu azingeke zasizana iBelarus is one of the poor countries in Europe o-Equatorial Guinea lapho umnanga kwaye khona ngamasela e-Afrika so angibona ukuthi bangasiza ngani kanti kungani ilizwe lethu kumbe umongameli wethu engahambi lapho okulamazwe aqinileyo khona amazwe anjengabo-German amazwe angasiza in terms of technology amazwe angasiza even in terms of aid ayikho into eseke siyithole ebelarus ngaphandle kwama-tractor lawo and belarus is ilizwe elingenalutho nje elizihawulelayo elisurviva ngoba lise-europe ye kolide kwehlulani ngathi ukuthi eleZimbabwe lidlelana labo-Germany i-Britain United States lamani
njengoba ngithile ekuqaliseni ngithe mina iZimbabwe ivule amasango yathi ifuba lokudlelani labantu bonke abavuleleyo siyangena abamisavalile hhayi asuke sifoseleni kodwa into ekhona iBelarus naleyana sithole okunye lesikufuna thina phela nto yabona iproblem esisuka sibe layo yikuthi ufuna ukukhangela ukuthi hayi umncedo luphuma kojemeni kobritain kanti eBelarus yabana uncedo luphumile ngoba umhlaba silawo thinala but into ebesingelayo yimishina ekusebenza umhlaba lo othi ama-trakit ama-combined harvester ama-pavement konke labantu sesikutholile eBelarus eyikonokwana sikufuna sesikusebenzisa now we are getting to a stage where sesizaba food sufficient yikho esikufunayo asifuni i-aid izikhathi zonke asobantu esifuna ukucela imali izikhathi zonke
lapha lizwe umnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe lo mnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Abekhansili yakobulawayo bamanyene lwabogatsha lwezempila kahle ukusungula umkhankaso wokuhlaba abantu iJackson lokuvikela ku-COVID-19. Lolu hlelo luqale ngomvulo luyaze luphele ngomgqibelo ngoba bekhona abalokhu behlaselwa yilo mkhuhlane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Basasekho khona eZimbabwe abalokhu behlaselwa iCOVID-19 lisiyachona ilanga la izolo abantu abaphose bafike ikhulu 81 bahlolwe bafumana bele COVID-19 kuthi uthange abaphose bafike amachumi amane 36 balaliswe yilomkhuhlane abalichumi lambili babo bebengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Idolobhu lakobulawayo lisebenza logatsha lwezempilakahle, i-Ministry of Health and Child Care, lilonke liqhubeka ngokuhlaba i-COVID-19 vaccination. Njalo kule iviki siqale icampaign lapho esizabe sihlaba khona abantu abaleminyaka esuka ku-12 years isiya phezulu.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi bazaqhuba uhlelo lolu emakilinika ekhansili.
Lokhu kusincedisa ukuthi siyehlise amathuba ukuthi sithole i-COVID njengedolobho esingathi to reach i-herd immunity. Njalo kuzancedisa ukuthi abantu abavaccinethweyo against COVID babe be-protection uma bengatholakala sebebambe umkhuhlane.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaza abantu ukuba bahlabe amajekiseni ngesikhathi. Okwamanje ezweni kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1230 abale COVID-19 sewabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5659 abadlula izigidi eziyisithupha 6.6 million sebahlaba ijekiseni okwakuqala ukuthi abahlaba okwesibili sebephose bafike izigidi ezinhlanu 4.9 million. Asebehlabe ijekiseni okwesithathu bedlula isigidi esisodwa 1.3 million njalo ikhansili lohulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlabe wonke amajekiseni ngesikhathi. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuphuma emhlanganweni oqhutshwe namhlanje ophathelane lomthetho wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa owe-Gender Act, abesifazane abathi kawulandelwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ezibezikhokhela. Gacha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile emihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngonhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama yendlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukutshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe aqoqela leBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hachi awentshonalanga. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Sasilivalelisa thina sise Washington DC okwanamhla belilalele umsakazo weStudio 7 ku-Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.